Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 28 kuNtulikazi 2023 mu Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga amabandla atshiyeneyo afola emigwaqweni ikhankasela ukhetho olukhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale leSupreme Court selivumelane lesinqumo sedale leHigh Court esokuthi uMnumzana Sevia Kasukwere akumelanga encintise kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Lokhu kutsho ukuba uKasukwere oncintisa ezimele ulakho kungangeni kukhetho lolu olabantu balitshumi lambili 12. Okwamanje uselubhekise e-Constitutional Court, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abahluleli bomthethondaba o-Supreme Court uJustice Antonia Guava, Justice Chinembiri Bhunu loJustice Felicitas Chatukuta bathe uKasukwere ubengasoze aphumelele edaleleni ngoba udaba lwakhe belungelasisindo. UKasukwere waphanyeka udaba lolu eSupreme Court kulandela isinqumo seHigh Court esakubeka sobala ukuba wephula iziqondiso zomthetho wokhetho kulandela ukuphanyeka amaphepha akhe eNomination Court ngoNhlangula lalanxa wayesehlale phandle kwelizwe phoso yokwenyanga ezingamashumi amabili 18 months engafiki kwele Zimbabwe. UMnumzana Loveday Mangwana owebandla leZANU-PF waphanyeka udaba lolu eHigh Court ephikisa ukungena kukaKasukwere ukhetho lukamongameli. UNkosikazi Jacqueline Msande omela uKasukwere utshele intethe lezindaba eHarare ukuba badane kakhulu ngokwethulwe yiSupreme Court.
Esesikubonayo ukuthi amadali wasithatha ithuba lelo ukuthi batshela abantu ukuthi hayi lo kafanelanga elisikosini inkosi sithi indaba lezi layihambisa lapho iyaphetha khona.
UNkosikazi Sande uthi sebezaphanyeka udaba lolu emthethondaba weConstitutional Court.
Lokhu asoka president kaSukwere okomuntu wonke ngoba isizwe seZimbabwe yiso esilekulungile lokukhetha.
Uphinde wathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF kalifuni ukuba uKasukwere ancintise ukhetho oluzayo. Abakubandla leZANU-PF bakuphika lokhu. Kusenjalo ibandla le-CCC seliphanyeke kudale le-Supreme Court udaba lokwalelwa kwamalunga alo alitshumi lambili ukuba bencintise kukhetho lwamalunga edale lephalamende koBulawayo. Idale le-High Court lithethe isinqumo lesizolo kulandela okwaphanyekwa kulelo dale izizalwane zeZimbabwe ezithi kwakungamelanga abantu laba bancintise kukhetho lolu ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo e-Nomination Court. UMnumzana Gift Osalo Siziba umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi ibandla leZANU-PF kalisoze lenelise ukubavimba ukuba bencintise ukhetho olukhulu oluzayo.
Ngenxa yokubana ke i-High Court ithe ama-MP ethu emiswe koBulawayo, kodwa ke sesifayile ke application yethu ke e-Supreme Court ukubana ke ama-candidate evunyelwe ukubana ke beqhubekele phambili ngokukhankasa. Ngenxa yokubana ukhetho lutho ukuthi abantu bevunyelwe ukukhetha umuntu ke abamfunayo, iZANU-PF izama ukufohla koBulawayo ngendlela engekho esemthethweni yikubona ke besebenziseke amadali ukubana ke bemise ke i-TCC.
Kodwa uMnumzana Mabutho Moyo okudayele iZANU-PF Central Committee uthi ngabalani lo daba lwe-CCC loluka kasukuwere
yikho kuthiwa ngabantu abazikhanzi ngengamafutha abo bebesazi kamo kabanzi ukuthi ilanga lenomination linini kodwa bona bakhetha ukuzithathela isikhathi bakhetha ukulwa bexabana ngamacandidates amabandla aqoqekileyo alungisa afayela amaphepha on time so lokho abakhulumayo hayi so ngabantu nje abazama ukuvika ngomune bazikhanzi ngengamafutha
unkosikazi Bertha Chuma ingcweti kwezombusazwe osebenza e-University of Zimbabwe uthi ukhanya engani alukhululekanga ukhetho oluzayo.
Ilunga leqembu eliqineka ngako lingasekho kwezekhetho kuyadimoraliza lakho lomsebenzi wakhe uyabungasoke ufani lo muntu oncintisayo ekhethweni ekwazi ukuthi kulento azayithola ekucineni ngoba ngumuntu osekwazi ukuthi usesebenzela abanye bakhe hayi ukuzisebenzela yena.
Ukudaba olufanayo aqhubekela phambili amalungiselelo okhetho elizweni lonke kulokulwisana kubandla le-CCC eMarondera. Lapho kulabantu ababili abathi bazancintisa ukhetho oluzayo lwamalunga edale ePhalamende bemele ibandla leli umnumzana Caston Mateu lomnumzana Mishek Manyere bathi bakhethwa ukuba bemele iCCC ukhetho oluzayo. Ngimele iCito 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abamabandla ezombusazwe athiyeneyo kanye labamabandla ekholo bafole emigoqweni namhla eGwanda bekhankasela ukuthi kuqhutshwe ukhetho olulokuthula lonyaka. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthula sikhuluma ukuthula babona amandla onke simemethekisa ukuthula.
Abasekeli bamabandla agoqele leZANU-PF, Citizens Coalition for Change, ZAPU, Thokazi Republic Party, MDCT, kanye le-United Zimbabwe Alliance baphatheke kulo mkhankaso obugoqwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Christian Alliance. Bakhulume ngazwi linye abamele amabandla atshiyeneyo besithi akumelanga kube lodlame ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Thulani Moyo olilunga lebandla leZANU-PF uduzile kumele akhumbule ukuthi ukhetho luzayo alunje ngomdlalo wenqindi.
Asomncintisano wokulwa, ngumncintisano wokukhetha abakhokheli abaqotho abale development jihad. Phansi isikhali kasingalwini ngaso isikhali, asisebenzeleni iminwe yethu ukuyavota ngokuthula singaxabani. Ubuntu bethu njengamajawunda must remain. Sibonise ubuntu bangkhona.
Umnumzana Dingelizwe Ndlovu obemele ibandla le-CCC layo uthi kubalulekile ukuthi uZulu avote ekhululekile ukhetho luzayo.
Wonke nomuntu azizwe ekhululekile kube nokuthula esigabeni sethu, lowo lalowo akhethe umuntu ozamela kuhle, kungabi nomunye okuzaba nobudlwangudlwangu kwabanye.
Umnumzana Edmond Xakaxwayo olilunga lebandla leMthokazi Republic Party uthi kube linyathelo elihle ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe athiyeneyo.
Abantu banobumbano lokho kuze namathethi ngenhlangano yawo. Ake kubongwe bakithi. Nake singabanikazi bendawo. Ti ayihlale phansi babo umthe.
Umnumzana Canisius Gala oyebandla lezaphu uthi uZulu akumelanga aphatheke kudlame.
Nakakhesi noma kwayiwe empini kasingaziqenini ngento embi yokubulalana, sesikubona sekungathi sesingama-liberators kudlula abanye ubulala umfoweni. Kumele ukuthi kudlule leso sikhathi, kulandele isikhathi sokwakha ilizwe. Asakheni ilizwe, sakheni ilizwe sibambene. So ngolimi lwami ngithi asibeni nokuthula.
Umnumzana Nixon Gama osakhulayo okubandla le-MDCT ukhuthaza osowabo ukuthi bengavumi ukuphatheka kudlame.
Ukuthula kumele bakubonele kithi Zimbabwe yonke ukuthi thina asizi noba sithiyeni, siyenzela ukuthi sibe nobhima sibelelani sawuthi ezehomo. Akula sokumelana ngomnye omunye nxa sisipha sakhe sithiyeni, kumele sihambane sonke njengabantu bemathebeleleni siyakhala iZimbabwe.
Umfundisi uNkosikhona Dube wayebandla lezekholo lesiKristu ele-Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe uthi uZulu akumelanga axabane ngenxa yembono etshiyeneyo.
Siya kube nokuthula esigabeni sakithi, kungabi khona obona omunye olombono otshiyene nowakhe njengesitha, kodwa umbone njengomfowenu. Yenze konke ngokuthula, sikhankase ngokuthula, sivote ngokuthula.
umqondisi weZimbabwe Christian Alliance esikhundleni seGwanda unkosikazi Phathiswa Dube uthi bathethe lelinyathelo ukuze bavikele ukuqhamuka kodlame lwezombusazwe oluvame ukuba khona ngalesi sikhathi.
Nxa sekulokulimala sekulokufa kwabantu i-development kayisekho, njalo lalokhu esabe sikuvotela kuyabe kungasasisizi ngoba i-violence kwesinye isikhathi kufa ama-breadwinners, abantwana basale sebezintandane, sekusiba le-problem futhi elizweni ukuthi kunakekelwe lezo zintandane. Yikho kusenze kakhulu njenge-church saphakamisa lo mkhankaso wendaba zokuthula.
Lanxa kungakaqhamuki udlame lwezombusazwe esiqimini seGwanda, amanye amabandla aphikisayo akhala ngokuthi abasekeli babo emaphandleni bayethuselwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezinyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority lubika ukuba lubhekane lohlupho lokukhuphuka kwenani labantu abazingela inyamazana okungekho emthethweni. Luthi ilizwe lilahlekelwa yimali eningi okumangalisayo kulandela ukubulawa kwezinyamazana ngamadabuka eZimbabwe labavela kwabanye amazwe. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlangothi lolu luthi lulahlekelwe izigidi ezilichumi lambili zamadola eMelika, 12 million United States dollars, kusikhatshana esisanda kwedlula kulandela ukubulawa kwenyamazana zasendle ezigoqela obhejane, indlovu, inkakha lezinye ezithengiswa eChina lakwamanye amazwe. Umnumzana Tinashe Farao, isikhulumeli sohlangothi lolu, uthi lonyaka kuphela sekubotshwe abantu abafika phose amakhulu amabili 182 bakule kanye labalichumi abavela eZambia lamanye amazwe abatholakala bezingela okungekho emthethweni. Uthi kumnyaka ophelileyo kwabotshwa phose abangamakhulu ayisithupha lengxenye 644. UFarao uthi sebenanzelele ukuba abantu laba bayengwa ngabale mali. Umnumzana Vusumuzi Masilela, umphathisigaba phansi kwenduna uMvuthu, uthi impilo yokuzingela siyimvama nje ezigabeni eziningi ngenxa yesimo esibi sendlala ala lokuswela inzuzo kwezendlelezi.
Uma ubabuza bakutshela ukuthi siyalamba, sebesifuna ukuthi sithole inyama and then enye sithengise, sithenge impupho indlela esiphila ngayo.
Amazwi akhe elekelelwe ngumnumzana Farai Magu, okhokhela uhlangothi lweCenter for Natural Resources Governance.
Nobody enjoys crime.
Umqoka ukuthi uhulumende kumele aguqule umumo kaZulu ukuze bengaphatheki ekugangeni lokho. Akula muntu othokozela ukuphila ngokuganga. Kumgceke ukuba laba bafuqwa yibuyanga, ngakho bengathola inzuzo kwezendle. Ubudlelwano bukahulumende labo uzahlanzeka, njalo yibo abangaceba nxa sekufike abazozingela ngokungekho emthethweni kuzigaba zabo.
UMasilela uthi balokwesaba ngezinga eliphezulu lokuzingela kwenyamazana zasendle okungekho emthethweni.
They are destroying environment ngoba babulala sibili kakhulu kokuthi kwezindawo azisekho inyamazana ezinjalo. But we are still trying to encourage ukuthi bekwekele. And ama-parks angikhona la uswan involved abuye kuma-community to lecture, betshela abantu importance yenyamazana. Is very very important part kwesinye isikhathi ungazi bawatshele bakutshota slam motor to drive to that site. So at the end of the day sithole ngazathi labo kabala ndaba lakho.
Umnumzana Ignatius Mayeresa, osebenzela uhlangothi lweZimbabwe Environmental Lawyers Association, uthi ukuze udubo lolu luphele kumele izakhamizi ezihlala duzane lezihonqo ezivalele inyamazana zasendle zithole inzuzo ezinyamazaneni lezi.
The first thing I think
izinga lezigwebo kanye lokuqhakatheka kwemvelo ngoba imnengi lephula imithetho ngokuswela ulwazi, njalo labomthetho labo kufuze basekelwe ngokufundiswa ngezomthetho ethi kwenzeka ezakhamizi lezi zithiwe inzuzo.
Kubikwa ukuba ngomgqibelo kuviki eliphelileyo kubotshwe abantu abathathu kobulawayo abatholakale belempondo zendlovu eCowdery Park. Ngosuku olulandelayo kwabotshwa njalo abatsha abathathu egangeni leFula Forest eVictoria Falls abafihlakala befihle isaka lomhwabha weBhalabhala. Ngemva kwayizolo kubotshwe njalo owesilisa edolobheni leli otholakale ehlinza impala ezimbili leBhalabhala njalo elemijibila elithumi lanye eZambezi National Park. Abe Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bathi ukwehlisa lezi zehlakalo sebe phakathi kokuguqula umthetho wezendle abathi wabunjwa ngabamhlophe ngemva kokunanzelela ukuba upha inyamazana amandla kulabantu ngesikhathi zibulala uzulu njalo zibhidliza lezilimo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunguthi Dlamini.
Abakubutho abagengqule uMongameli Mohamed Bazoum bathi kuzachitheka igazi kungangenela amazwe kulokho abakwenze eNiger. Batshela abezindaba abeReuters ukuba bagengqule uBazoum kulandela ukwehluleka kwakhe ukubusa ilizwe leli. Wakhokela icele lebutho lePresidential Guard uthi bayakusekela okwenziwe libutho. Okwamanje ukhokela idale leTransitional Council. Omunye njalo okhokela ibutho uGeneral Abdo Sido Issa laye uyakusekela okwenziwe libutho. UBazoum uthi ususwe esikhundleni okungekho emthethweni, ngakho-ke ucela uncedo emazweni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-ECOWAS ayikuthakazeleli okwenzakala kwele Niger. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Akumangalisi kangako ngoba sokulisiko vele ukuthi imibuso ibe ihluthunwa ngendlela ehluthunwa ngayo. Okunye kusenziwa yikhona ukuthi abantu ababusayo kababusi ngendlela efaneleyo. Bese kusiza ukuthi kayikho into esatshwayo lapha e-Africa. Inhlangano zalapha ziwiki ukuthi zilisane lo mkhuhlane lo wamakhulu.
Kule ndlela yokuthi kungamiswa yini khonokho-ke ukuthi ibutho ligenqule uhulumende?
Ngibona indlela yokukumisa yona ingaba khona nxa kuyikuthi kungaba lama regional bodies le African Union eqinileyo elumayela amazi kungalungiseka khona lokho. Uhlupho yikuthi bayazi ukuthi vele kakula ma consequences angaze benzeni kuzasala still kusezandleni zabo.
Siyabona ke i-ECOWAS sijale ukukhuluma sibe nxa kulento enje bakhulumela phezulu basukumela phezulu kodwa kugcina kuvele kuhlala kunjalo pho manje nxa kuhlala kunjalo babekhulumela ngakhona.
Ye, ukukhuluma bayakhuluma. Into ehluphayo babudube yikuthi kulento yothiwa yi-sovereignty of the state. Yona le concept iyahlupha ngoba kusuka kunike kuthiwe khona amandla asebantwini abakulelo li kodwa kungalandlela abantu labo abangakulungisa ngayo ngoba nxa sekulabantu abaphethe imibhobho njengoba sisiza ukuthi upresident low indlela aphethwe ngayo impilo yakhe isengozini ngendlela esabeka. So ke okuhluphayo bekumele ukuthi ngabe kuthiwa i-African Union ngokwayo yiyo eqinileyo bakwazi labafuna ukwenza amakhuwo nala ukuthi kulobunzimo obuba khona manje kukompunzi edlemini la yena lubaba ube bahlupha khona phana ukuze bafuna ukuthi bamgenqule ube bahlupha kube sekusiba le khuwa ezinjengezezimbabwe naleyi iyabagwabisela abanye bese becabanga ukuthi kahle lathi siyenze kwesinye isikhathi ingasaphumi ngendlela yaphuma ngayo eZimbabwe.
Ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Wexoxa le-Studio 7 esiJohannesburg kwele-South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we Voice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisuzwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singahongeni kusigaba esilandelayo sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Vladimir Putin uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ilizwe lakhe yilo elenza kube nendlala emhlabeni wonke jikelele kulandela ukulwisana kwelizwe lakhe lele-Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uPutin utshele inkokheli yezwekazi le-Afrika esemhlanganweni we-Russia Africa Summit eSt Petersburg ukuba amazwe entshona kalanga yiwo enza kwaba lendlala emangalisayo. Ibutho lakwele-North Korea belibukisa izikhali zalo namhla ngesikhathi kunanzwa usuku lokuphela kwempi ye-North Korean War. Inhlanganiso yezimi imbokodo iqhuba inhlelo ezimbalwa ezinceda uzulu kwele South Africa lakwele Zimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lonkosazana Victor Smatutu, umgcini sihlalo wenhlanganiso le.
Umuntu ongumama kahlala phansi like kunje kuningi esikwenzayo, asihlali phansi. Lapha thina njengoba sisemzantsi Afrika inyanga le ezayo esizwenje kuviki ezayo lapha eMzantsi Afrika kuthakazelelwa i-Women's Day, ilanga labantu besifazana. Lathi siyazi ukuthi eZimbabwe kasilithoko lithakazelela lolu suku, kodwa ngoba silapha senza lokhu ngesilungu okuthiwa when you are in Rome do what women's do. So lathi lokho sizakwenza, sizalithakazelela usuku lolu mhlaka 9 enyangeni ezayo. Singomama sinxuse omama, sabe sile deal impela, sabe siklaphe, sabe silabomama khona, sikhuluma labo nje, sixoxa kuningi okumele sihlanganisane lakho singomama, esifundi sihlale phansi ucoxa labomama. So mhlaka 9 August sile deal isimeme khona omama ukuthi ngesuku sithakazelela lolu suku sibe silabomama, sixoxa ngalokhu esiphila phakathi kwakho nesiphila lakho. And bese usithi futhi kunyanga ezayo siyazi ukuthi isizwe samaNdebele, isizwe sikamzilikazi siyabe sibongaza usuku olubizwa ngemzilikazi day olukhona mhlaka 9 ngoMpandula ngoSeptemba akube nhlangano yezimi imbokodo. So besikhona futhi lapho mhlaka 9 lathi sithakazela lesizwe usuku lonalolo lukamzilikazi. Futhi mhlaka 8 singakayo esukwini lukamzilikazi sizabe siselupane enhlanhla secondary school, sizabe sihambise khona okusetshenziswa ngabantwana abangamantombazana nxa besesikhathini sokubiza ngesilungu sithi ngama-sanitary pads. Sisenhlanhla mhlaka 8 sike bengolwesihlanu kusho sithi ngomgqibelo mhlaka 9 bese sisiya emhlahlandlela komzilikazi day, sisiyabungaza lesizwe ilanga lenkosi umzilikazi.
Ngikho konke lokhu elikwenzayo kwini zalisukumele phezulu.
Singabheka ukuthi ekuqaleni izinto eziningi bezisenziwa kakhulu aba. Manje sokusukuma omama siyabona ukuthi lokhuyana ngemuva ngale kwezinto zisenziwa ngoba izinto eziningi sizibonela senziwa ngoba omama bengabantu okuthiwa hayi omama ngabantu bekhitshini abahlezi ngikhaya bebheka izimuli bengaphumeli phandle bebona okwenzakalayo besize lapho abadingeka khona. Bekukalutshwani kakhulu ukuthi uthole omama besizakala ngoba obaba bebengeke bayakwazi ukuthi betsho ukuthi hayi nazi inkinga omama bafuna ukusizwa lapho. Kodwa njengoba singomama thina sisukumela phezulu siyazibona kakhulu inkinga ezibhekane nabo mama. Kusikesaba lolunye uhlupho esisahlangana lalo kulale inyanga edluleyo kulomunye umama ofike kithi ethi utshebe ngumkhukhu wakhe e-Alexander lapho kade ehlala khona. Isimo besisibi kakhulu okungangokuthi umama lo uthe ma esethintane lathi wakwatsho isimo sakhe sahamba sayofika sayabona, sifike sabona ukuthi okudingeka ukuthi kwenzeke kulo mama lo mntwana kade etshela yini. Yizo inhloso zenhlangano ukuthi lapho mama bathi bahlukumezeka khona sifike cathata, sifike sibone kuyini esingakwenza. Abo mama sebekwazi ukuphuma kona nxa behlanganele uhlupho basidinge njengenhlangano ngoba besazi ukuthi njengenhlangano kukhona lapho esisiza khona. So kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sesisazakela ngaleyo ndlela yokuthi omama sisadinga ukuthi size sibadinge, sebesidinga bona. So uzabalula kakhulu ngoba nxa bona sebekwazi ukusidinga thina sizaba wonke umuntu olenkinga uyakwazi ukusidinga kulokuthi thina sibe siphuma sisiyadinga abadeke sifike kibo bonke.
Singathi seliyanceda abantu abaningi kanganani. Selo
lokho lasungula inhlanganiso
abantu abaningi kakhulu nxa singathi abantu abezela ama testimony ukuthi sebesizakale okungakanani besizwa inhlangano yethu ayi kungathoni ilanga sina asisizi abantu abalapha eSouth Africa kuphela siyasiza kakhulu labantu baseZimbabwe kaningi kakhulu elapho kudingeka khona umama inoma kuseZimbabwe sisukumela phezulu si noma singakwazi ukuyafika sithumele ukuthunyelwayo loba kulabo mama balezinkingo mama bayabuya kithi sesinike sasiza abanye bepublish amabhuku abaleziphiwo zokuloba siza abanye abakhupha izingoma abahlabelelayo sibasize sibancedise noma singeke sibancedise ngemali abantu abaningi sibazisa ukuthi simlayele umuntu ukuthi hayi uma ufuna ukwenza lokho uhamba lapha 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 omunye sihambe la ukuthi lapha ngena lapha kulalokho ufuna ukukwenza sesisiza abantu abaningi kakhulu angikhulumi ngeZimbabwe singathi isigaba semathebeleleni akula province esingakayihambi
boselokugcina mama
engathoi ukuthi njengoba siyinhlangano ehlala lapha ebase kakhulu lapha eSouth Africa abantu kabangathi ukuthi hayi lezi nhlangano ezisebenzele eSouth Africa thina siyivizimu imbokodo okutshengisa ukuthi siyinhlangano yaseZimbabwe sinjalo kuloxhaso oluningi siludinga ebantwini inhlangano yethu izokuthiwa yivizimu imbokodo NPO okutsho ukuthi yinhlangano engelanzuzo siyatholakala enambeni zeSouth Africa ezithi 0027 73 654 0217 kumbe 0027 84 993 6981 ekhasini leFacebook sitholakala ekhasini elithi I am a woman ngiyimbokodo kumbe usithole kuTwitter sikhona at zim_npo
unkosazana Victorius Madudu ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo wexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supergine.
Uhlelo was a Friday livikis lomculi wengoma zokholo ozibiza ngokuthi ingani yabapostoli. Lapha uphethe ingoma yakhe entsha ethi igama lakho. Nangwe ekhoqa lo ntungameni komo we Studio 7.
Salbonani, salbonani. Ngikamalani ngusilibaziso Spanda. Ngizalwa ePlant kondolwane le kokomagwama. Ikhona bengizalwa khona.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ababe befuna umculo wami bengaxhumana lami ku 0635219067 ngokuhlala ngise South Africa endaweni ophe Kruger stop ikho lapho ngikhona okwamanje
ubathiyela wapha amazwi abalandeli
Ngithanda ukukhuthaza abalandeli bomculo wegospel ukubana bahlale bekwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngaso sonke isikhathi noma ngabe yiziphi izimo ufike isikhathi ubhekana nazo ezinhle nezimbi kodwa uNkulunkulu yena uyinkosi njalo uzohlala esibhekile ngaso sonke isikhathi ngiyabonga
Siyabonga kakhulu ke ntombi yakwethu la igama lakho kumele silibonge Yanga kodwa lokuthi ke eZimbabwe liguqwe namhla ngele Australia 86-13 emdlalweni we Vitality Netball World Cup odlalelwe kona ngale eKapa. Njalo ku live talk namhla sixoxwa ngokhetho olukhulu luzaqhutshwa ngoNcwabakazi. Singakasuki khonapha ke enkundleni isike sibone okuncane ke ekade silakho namhlanje. Umthethondaba weSupreme Court usekela isinqumo sedalela High Court sokuthi akumelanga uMnumzane Sylvia Kasukwere ancintise ukhetho lukamongameli. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGift Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka murie.